yebo 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 mthwakazo muhle simpopo muhle ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo siqoxa lomnashe emtuzwa owebandla elezanu pf siphatha udaba lwenkohlakalo oselubhahile elizweni mnashe ngiyakwamukela kuhlelo bafo unjani awusitshela umbono wakho malana ngalokho kwethulwe inhlanganiso ye-Transparency International ngeviki edlule besithi akukatshintshi lutho kwele Zimbabwe nxa sesixoxisana ngendaba zenkohlakalo
ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo thanda ukuthi mina inhlanganiso ye-Transparency International iyabongeka kakhulu ukuthi ilokhu ikhangele emazweni atshiyetshiyeneyo ikhangela indaba zenkohlakalo lezi kodwa ukuthi bethi eZimbabwe akulanto etshintshileyo ngibona ngani kungaba yize sesibonile ukuthi ever since 2017 November iZimbabwe sekulenguquko enkulu kakhulu nxa sikhangele indaba ezobugwelegwele sikhangela kakhulu ngoba ever since ukungena kukamongameli ubaba uMnangagwa sinanzelele ukuthi uhulumende usethethe inyathela lokuthi laye eqalise ukukhangela indaba lezi ezenkohlakalo okokuqala uhulumende usethe up atha ngama anti-corruption courts obesibili i-CRP layo isile unit ethiwa anti-corruption unit obesithathu sibonile ukuthi Zimbabwe anti-corruption commission inikwe amazinyo awo aloliwe ukuthi ibe lesi sindo ibe njalo le advantage ukuthi la iqalise ukuhamba i-investigator njalo ibopha isenzela ukuthi indaba zonke ze-corruption elizweni ziwe
ingcwethe ezijiyeneyo zithi inhlanganiso le ayikayenzi lutho ukulwisana ngalolu dubo ukubona njani lokho
Mike kungabe kuyikuthi for a long time abantu ngendlela esibone ngayo kubotshwabotshwa nokwi-investigator abantu abaku-politics yikho abantu gcina becabangela ukuthi izakhi was established ukudila labantu abaku-politics which is the wrong thing siyakwazi ukuthi ubaba uMnangagwa nxa ukhangele udizovile izek athi khona i-commission athi khona wafaka entsha ethungamelwa ngumama ujaji Moyo sibonile ukuthi into esizenzakala lapha sokulumahluko kakhulu indlela eyenza ukuthi abantu begcine becabange ukuthi into le isikhangele kwezombusazwe kumbeni kwezepolitiki yikuthi abantu they are hungry for results which is a very correct thing to do but kumele nanzelele ukuthi umuntu wonke emhlabeni ngenxa ye-constitution yethu is regarded as innocent until proven guilty
munashe njengentsha yebandla lezanu PF kukhona na selikwenzile ukulwisana ngalolu dube
I saw a spokesperson of a youth league but engingakutsho mina ukuthi sibonile i-national executive yethu e-youth league iphuma le-resolution eyokuthi they are going to be 100% against any forms of corruption sibonile last year bethungamelwa ngubaba uLouis Matutu besenza okuthiwa ngama-name and shame bakhuluma ukuthi uzibani ukamele e-investigatwe thina sithi akube le zero tolerance to corruption regardless of i-power of i-stature of i-position
hayi siyabonga mnashe thwakazo muhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha kodwa siqhubekela phambili sixoxa labanye ontanga mayelana ngodaba lolu ngevikezayo abafisa ukuxoxa lami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram @bigmy3bigmyke3 yona username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo T-Connection lapho sizabe sikhangela impilo eyaphilwa ngumuyi udr Oliver Mthukudzi uhlelo luqala ngo-8 pm bese lugqiba ngo-9 pm bonelo kwanamhla u-Oliver lisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe thwakazo muhle sohlangana ngolwesibili bye bye.